Ekuvalweni kwelizwe kumaviki amathathu edluleyo umphathintambo obona ngokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima uthembise ukuthi uhulumende uzaqhubeka encedisa abantu abaphanjaniselwe impilo yilockdown ngitsho lalabo abake bathola okuzimali kulockdown yakuqala. Kodwa abanengi abagoqela abaphila ngokuzisebenza bephansi kwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bathi akulasizo asebelutholile. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu uthi lanxa okuyimadlana abakuphiwe kuqala kungabasizanga okuya ngaphi sebelovele uhulumende incwadi becela njalo olunye usizo ngoba uMangoye eselala eziko.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isize ngalutho. Ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa iRTGS 600 RTGS njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke esasisubmitile thina i-database kumbe iregister yamalunga ethu abazange baphiwe bonke abantu. So imali engaphose ngithi ayizange vele incedise ngandawo kusektha yethu yabantu esiphila ngokusebenza. So lakhathesi ngokufanayo i-organization yethu inkokheli zethu esilazo ku-BVTA sesisubmitile ke i-request kuhulumende ukuthi kancedise ke thina esiphila ngokusebenza.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye izisebenzi zisesimeni esibi.
Sesibone izisebenzi eziningi esezilahlekelwe likholo, ama employers amaningi kabhadali ngalesi sikhathi se lockdown. Sesibone izisebenzi eziningi ezizisebenzelayo sezivalelwe ezindlini, abaningi kade bephila ngokucrossa amaborda besincedisa, abaningi bayazithengisela kwi-informal economy.
Kusiyafika inyanga kaMpalakazi nyakenye uhulumende uthi obesephathise abantu abangu 276,000 ngemali phansi kohlelo lokuncedisa abathinteke kabi kuvalwa kwelizwe kulockdown yakuqala. Umoyo uthi lanqabe kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso zezisebenzi nyakenye ngohlelo lokuncedisa uZulu kathesi abanzi lokuthi kwenzakalani kanye lokuthi ngobani abazaphiwa imali.
Kuba nzima ukuthi siyakukhuluma singaphi njengoba kukhanya uhulumende katsheniseli ukuthakazelela ke ukuthi ahlale phansi ama-social partners oyikho owayekwenza ke ku-lockdown edlulileyo.
Lanxa uhulumende ehlezi ekhala ngokuthi izikhwama zakhe zibhobokile ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ziningi indlela uhulumende angaphathisa ngazo abantu ngalesi sikhathi ezingadingi ukuthi akhiphe imali esikhwameni.
Kwesinye isikhathi asingeke sikhangelele ukuthi uhulumende akhiphe imali kuphela. Kulapho angakwanisa ukukhangelela ukubana bona labo esithi ngamapensioniya kumbe esithi ngabantu abathwele nzima kwi-economy bengathola ama-relief anjengokubana kwehliswe indleko abazibhadalayo nxa kubhadalwa ama-rates, kwehliswe indleko zethesi abazibhadalayo. Ukubana lokho okuncane abalakho kungabancedisa ukuqhubeka beyenza ezinye izinto. Kuqakathekile empilweni ukuthi uhulumende akhangele labo abangenelisiyo abagcini njalo abalondondolozi loba engumnyango onganani loba izikhwama zakhe zibhobuke njani. Abantu labo esithi bafuna i-social welfare kahulumende futhi uhulumende azame ukuwenza asingeke sithi kubona izikhwama zibhobokile akulanto angayenza.
Kansenelisanga ukukhuluma lo Mavima ngoba ucingo lwakhe belungabambeki. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.